Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuga njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
izaba ukuthi amapolisi ayabopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe sekelo sombuso. Labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abawuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe.
Lokunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu ubangcono njengobana ama-organization lawa ayancincedisa.
Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebeleland South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Asebesindile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 351,000 njalo wahlasela abedlula 5.6 million. Inhlanganiso ebona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane ezwekazi le-Africa e-Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 3,488 njalo wahlasela abedlula 116,000. Abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwe kumaviki amabili edluleyo batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende. Izolo betheswe amacala agoqela elokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokubangela udlakela kanye lelokuphazamisa ukuthula. Abathathu laba abayiziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ngumeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Akukaziwa ukuthi bazamiswa nini emthethwandaba. Okwamanje balokhu belaliswe esibhedlela eHarare lapho abelatshwa khona amanxeba okutshaywa lokuhlukuluzwa ngokocansi ngabathumbi babo. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abathathu laba betheswa njalo icala lokwephula imigoqo efakwe ngumongameli welizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UMamombe labanye bakhe bathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngemva kokubotshelwa ukutshengisela e-Warren Park. Bayatshaywa batholakala eBindura ngemva kwamalanga ambalwa sebelinyaziwe. Uhulumende uthi usadingisisa ngalolu daba. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhulumende ulesandla kulokhu. ukuhlaziya udaba lolu sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Umthetho omkhulu eZimbabwe yisekelo sombuso weZimbabwe sinika izizalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhonona nxa kule nto abangayithandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli i-statutory instrument ala mandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso and lizaba ukuthi amapolisita abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Ikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njenge-South Africa omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bahambe enkantolo be-challenger obecungusisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana bele cala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelwe elabo icala abalethesa amapholisa lingacutshungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga olo muntu lemvume ukushaya umuntu ngokuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Uqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuze kutholakale ukuthi owabajontshayo wabachawa wabahlukumeza ngubani. Ayikhona lokho osokusenzakalayo. Kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi le nhlanganiso ezishiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngaphi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolo njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo kulo mnumzana uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu kungaziwa. UZamara lokhu kungaziwa. UJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba awula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo. Kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothi ecubunlulisela udaba sekhethi kubopha abantu okulusiza kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo lokuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi sekugrawundi awula lutho solenzakalayo. Ama-political killings awula lutho olwenzakaleyo.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe ngolwesihlanu ngesikhathi zizama ukuyakhuluma labesifazana be-MDC Alliance laba esibhedlela. UFrank Chikore loSamuel Takawira bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngemva kwamalanga amane besesitokisini. UMantshi ukhulule ababili laba ngemali yesibambiso ibail. Uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 15 ngenyanga ezayo. UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Ukubotshwa kwabo kusolwe kakhulu ngabantu abanengi. Omunye wabantu laba ngolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba edanisayo njalo ebuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende uzimisele ukuvimba njalo nokuvala zonke indlela ezokuthi abatatheli bezindaba bayekele ukusebenza umsebenzi wabo, ngoba akulacala abalethiswayo, akulacala abaliwonayo, kodwa sesibona bencintshwa lebheli njalo sivubhwa sebeqeda nje i-weekend yonke bevalile besenkantolo. Okuyinto enje etshengisayo ukuthi hayi kuleli lizwe laseZimbabwe akuselalo amalungelo kaZulu, njalo uhulumende usezimisile ukuthi ayihambe esiya phambili nokubhihliza amalungelo kaZulu kanye namalungelo abatatheli bezindaba.
Intatheli zindaba lezi zibotshwe ngesikhathi siyabona abe MDC abesifazana abathathu abathunjwe batshaywa bahlukuluzwa kakubi. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye obathumbileyo. Ungathini ngendlela abesifazana beMDC laba abaphathwe ngayo?
Udaba lolu ludaba oludanisayo njalo olubuhlungu kakhulu okungamelanga vele ilizwe lizithulele ngayo ngodaba lolu ngesenzakalo lesi esenzakaleyo. Bengikhangelele ukuthi amalunga wonke alwela uZulu njalo alwela ama-rights abomama azakhuluma kanye nolabafundisi kanye labazemaso onto bechothoza le into eyenzakeleyo ukuthi akumelanga kwenziwe njalo labo abaziwayo bebotshwe labo balethwe phambili kwemthethwandaba. Kodwa nje siyazi sonke ukuthi hayi le nto angeke yazokwenzakala ngoba laba abayenze le nto ngabantu abasebenzela uhulumende njalo abathunywa nguhulumende, okutshengisayo vele ukuthi hhayi omama bethu kanye nabosisi bethu vele kabakho kukhululeka kuleli lizwe ngoba vele bahlezi bebanjwa inkunzi njalo besethuselwa kanye lokwenziwa yonke into nje ekhokhelwayo kanye lokuqalwa ngohulumende omele abe nguye oprotekthayo ama-citizen ethu kanye nabomama.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Indlala ibikwa isisidla ubhedu esabelweni seMathebeleland South kulandela ukungani kuhle kwezulu. Izakhamizi zithi lanxa iminyaka eminingi yande ukuba lendlala kulesi sigaba, okwalonyaka kube kakhulu ngoba ihle yahlasela umnyaka usungula. Inhlanganiso ezibona ngokuphandela abalambayo zithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe lonyaka bafika kuzigidi phose eziyisishiyangalombili. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Indawo yakithi yeMathebeleland South silobunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu bangcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazilakudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleland South. Akula lutho, inkomo seziqalile ukathesa ukufa ngendlala. Abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngayele nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nxa ungamangala kathesa abantu baqala ukufida inkomo kathesa gandi. Nxa usuyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo ziyabe sezifile. Ene nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena sasikwazi yayikhosta 5,000 ukuthiya phezulu ngendlela ukuthi seziqakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-regation, abanye balama-regation manje amanzi seqedwa ngokuthelela erigation kulabo abalimayo phinde kuye enkomeni. Inkomo amadamu seqalisile ukucitsha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade kumele ukuthi kathesa luba siqalile ukudrila amabhoholo sisincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi. ngobizifuyo ngeqiniso lethemba lokuthi umnyako ozayo abafikela izifuyo.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Ngangathi nzima yikho konalokho engikuthi ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uzwe ukuthi kona next door ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngizakudlani. Indlala isiqalile ukungena. Yebo siyathola ukumumbu usuholayo. Abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo indawo eziningi amajodo sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokusikhatha amajodo abangcono abakhona. Abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa nomumbu lo abaholayo. Kodwa isimo sona kasisihle abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hayi emasimini sibini ngikhuluma iqiniso. Akula lutho esakudobhayo. Njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajodo and lawo majodo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola izihonqo eziningi zilamajodo. Okokudla khona kanti kasidobhanga lutho. Akula lutho ongatshona sitsho sikuthi kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomakhelwane kakula lutho wonke umuntu uyakhala thina sesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli abantwana bethu abasegoli yibo vela besebeseva abazali babo ngoba sibesithola le mpuphu ebuya khona egoli kade somalayithi abasasebenzi sokuvaliwe bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi besithole ukudla bekufake emathrakeni but izimla layo iyabathathela iyadura ukuthi ibhadale for duty so sinethemba lokuthi kona hayi lokuyikufa mpela abantu bayathitha abalalo.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi seMathebeleland South njalo uyisiphathamandla seMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlumtree. Zeli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi uhulumende sethule umthetho oyesula imithelo yokuthenga impuphu lengqoloyi kwamanye amazwe ngenjongo yokuqeda udubo lokusilela kokubili elizweni. Ithi umthetho lo uzasebenza okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abanengi kobulawayo bakhetha ukuthenga amafutha epetulo ledizili athengiswa ngedola leZimbabwe kulathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mani msakazi beStudio 7 khuma nongonya la eGoli. Siyabonga ukuzwa indaba lisethulela zona. Mina bengisacela ukuthi ke ngibuze la ukuthi ngizwa kuthiwa amanzi asetholakala kanye ngeviko Bulawayo. Laba abantu abasebenza kukhansila laphana ukuthi amanzi azophela kumbe azoshota abazange bakubona kanti kahle kahle bona basebenzani. Ngoba phela uma usebenza kufanele ubheke into ezayo mhlawumbe ngomnyaka ukuthi next year kungaba kanje kanjalo kanje ngoba amanzi into ebonakala isegcike babe bengakuboni ngoba phela inkinga yamanzi kobulawayo iqala ngamanje kudala yaqala vele amanzi ahlupha lapha so balungisani benzani bona ngoba manje manje kulomkhuhlane umkhuhlane lo ufanele uhlale kugeziwe ufanele uhlale kukhini babe amanzi bazowaletha kanye ngeviki bathi abantu benze njalo kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umkhuhlane lo uhambele kude labantu bakithi ngoba bavele bazihluphekile ukuqala indlala okwesibili ngumkhuhlane okwesithathu baswela amanzi. So zonke lezi zinto uyabona vele ukuthi angeke sikhulume ngalokho okunyo ovikela lokho ngoba vele izinto ezinzima kakhulu kodwa ngegovernment le ephethe ayizame phela na ukuthi kube khona okunye okuncane kwenzayo ibonise ukuthi okuyakhalwa ngamanzi iminyaka leminyaka lokukhunywa ngento eyodwa amanzi ngoba vele kufanele amadamu labo kudala balungisa la ngeke ukhalwe ngamanzi manje ngoMay la kufika khona uSeptember ukuthola bebe kunjani. Siyabonga
sawubona Sawubona umsakazi wami omuhle. Ninjani nabalaleli ku Studio 7? Hayi, ukhuluma noGajeni lapha kwela South Africa. Ekhaya kusefila phosi. Eh balaleli nabasakazi la kunenkinga la. Uyabona ke manje inkinga ekhona nanzi. Kushawe lamantombazana asebhulawayo. Kwakhulunywa nje i-2 minutes inyana lokhu besokudlulile. Kodwa kunalaba abaseHarare abathunjiwe laba. Kukhulunywa day and night. Umbuzo ubususithi kati laba abathunjiwe bona abasebhulawayo ade beshaywa. Bona kakusibantu yini, kakumele kukhulunywe ngabo ngoba vele yonke indawo okhunywa khona sokhunywa amantombazana aseHarare. Amantombazana aseHarare. Kati eBulawayo bona bebengasimantombazana aseBulawayo. Yini bona lingaqhaqhambiswa nelabo mhlawumbe bekukhulunywe ngabo sizwe impela nathi kukhulunywa ukuthi hayi nabo bayameleleka kahle kuyakhulunywa ngabo. So kungathi ubandlululo kalupheli khona okuyana kuzenza ukuthi lathi sibe nalo lona liyana uchuko olukhona lokuthi vele linaliyilo omhlobo ngoba vele siyakhethwa. White nakwamele singazikhethi sivele sikhethwa. Ngiyabonga msakazi. Kodwa nje okunye hayi le mpilo ingathi izazoba ithanda ukuba nzima la kwelaseMzansi. Njengoba imisebenzi iphela sithenjiswa yonke lento lena hayi kuthanda ukuba nzima msakazi. Sizobonga inkosi.
Linjani bantu ba Studio 7? Thina ngapha siyahawula mina uManyathi olupane eGwaluba u-155. Siyalamba ngapha sithwale nzima shuwa. Shona sidobha mbele akwazi ukuthiwa ngumchachacha lokho kuzalwa ngabantwana bameva izandla sezingokunye. Kulomnye mdala khapho sirobhayo ukuthiwa ngumthoko wesigayweni. Hhayi uthwale senzima abadala. Ngani ukubuza sibelimtshela umnanga kuthi nxa kuyathiwa 50 kg womchachacha wona lowo odliwa zimbuzi zakhe kuthiwe 10 pounds kuya kurayithi yini. Udobhila ngalonke amahlamvu omkusi izihlahla uthi $3 imali engathengi iswiti aye yasihlupha shimu impupha iduringi.
Sawubona basakazi, okhulumayo nguVusimuzi Ncube, hlala eMathebeleni North Tholotsho eJowa. Ngizohlala ngikhala kuhulumende ukuba asixwayise asincedise kukliniki yeJowa. Isizwe siba ngamanxuwa, siyacela kuhulumende sibili sibhekane laleli gciwane le-coronavirus. Siyacela kuhulumende kuba sixhase ngoba sisengozini. Once igciwane leli langena la emaphandleni, yithi asiko siyaphela du. Siyacela kusibili kuhulumende angathi lo mlayezo wami ungafika kuhulumende. The civil has not eaten.
Sadibingelela sibili igameni lenkosi likaJesu. Siyayizwa sibili imthandazo ekhulunywa ngabantu sibili. Hayi corona la uyezwa siyakhuleka corona sihloniphi. Hayi corona la uyehla bakithi sesithwele nzima sesicakile ngawe corona. Hayi corona uzasalula imbali sibe sasala sibala ngawe corona. Hayi siyabezwa abakristu kolo lokhulelo lukaKristu. Ye hayi sithuma uNkulunkulu laba bazezwa bayezwa abanye abale ndlebe bathi bayezwa ukuthi uNkulunkulu bathini lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizavumela indawo zokukhonzela ukuthi zivulwe ngenyanga ezayo. Kodwa uthi indawo inye ngayinye izavunyelwa umbuthano olabantu abangamajumi amahlanu kuphela ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Izitabane ziqale ukutshata kwele Costa Rica izolo kulandela isinqumo somthethwandaba esivumela abantu abathandanayo bebulili bunye ukuthi labo batshate njengomfazi lendoda. Ele Costa Rica liba ngelakuqala ezwekazi leCentral America ukuvumela imitshato yezitabane. Sizi kiveke eze kuseni ngodaba oluhamba pambili konapa eMelika. Amalungiselelo okhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka ayaqhubeka. Umongameli Donald Trump olilunga lebandla lama Republicans uza ngqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama Democrats. Kodwa ababili laba kabenelisi ukuqhuba imihlangano yabo yokukhankasa ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu, umnumzana Difa Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona izala nkomoni kulolu khetho.
Ngibona okwakathesi uBiden elethuba elihle kakhulu ukuthi anqobe uTrump kulolu khetho. Izizathu ziningi ezikhona ezibalisa ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi. Yebo, kambe phela abanye sebengatsho bathi hayi abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa mhlambe yepandemic le iCoronavirus. Kodwa ke ziningi izinto ebekade sezivele zisenzakala ngaphambilini kungakaze kufike ithuba noma kungaze kufike isikhathi se-coronavirus. So nxa kuwukuthi uTrump engazange wasebenzisa isimenemene sakhe lesi avame ukuthi asisebenzise, ngibona ingathi amathuba akhe ukuthi engaphumelela kulolu khetho eseyakilo, ngibona ingathi amathuba akhona afiphele kakhulu. Kodwa ke uBiden laye noma kunjalo kusase lezinto eziningi kakhulu ukuthi kuyakufanele ukuthi azinanzelele njalo, azama ukuthi noma nxa ekhuluma ngazo abekwazi ukuthi ukhuluma esithini. Izinto kakhulu izinto ezibambe ukhetho lwase-America babunkomo ukuthi lo oyabe ekhankasela kakhulu ukhetho lwase-America nxa ukuthi nje engumuntu ongelalo iculo elihle ikakhulu ngendaba yase-Israel. Ngoba yiyo kakhulu eba ngumhlahlandlela kizo zonke izinto ezenzakalayo ukuthi umongameli okhuluma kubi nge-Israel esikhathini esiningi ugcine kusiba umongameli ongasoze aphumelele. Kodwa uJoe Biden nxa engayenza kanti homework yakhe, ngibona ngathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi aphumelele kulolu khetho.
Umnotho weMelika usudilikile waguqa ngamadolo. Sikhuluma nje abantu abedlula i-34 million sebelahlekelwe imisebenzi phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. Imbangela enkulu kungomkhuhlane we-coronavirus obangele ukuthi amankampani avalwe. Lanxa engayisuye odilizileyo umnotho ubaba Trump, ubona uZulu evotela ibandla lama-Democrats yini ngesizathu sokuthi umnotho kawuhambi kuhle kathesi?
Ukulahlekelwa kwemisebenzi kwabantu babunkomo kuzabe yinto ezadlala indima enkulu kakhulu. Iloba nje noma njengoba sisitsho sisithi i-coronavirus iyaba ngesinye sesizathu sokuthi abantu balahlekelwe imisebenzi. Kodwa ke noma kunjalo nxa sikhangela ngaphambilini kungakaze kufike i-coronavirus, abantu bebevele sebelahlekelwa imisebenzi njalo umnotho welizwe lase-America kade ungasayenzi ngendlela obekade abantu abaningi bekhangelele ngayo ukuthi mhlambe kufanele ukuthi ukhule usimame ngendlela ayethembise ngayo. Ziningi izinto esingazibala zibe mbalwa sibili. Ngisho even wathi ngena wayekhuluma ngokuthi uza kwakha umduli phambili kwelizwe lase-America lase-Mexico. Ziningi izinto ahamba ezenza njalo sesesabona lokuthola kwabantu abamnyama abaningi belokhu bebulawa ngamapholisa. Ekugcineni nje lawo mapholisa abulala abantu abamnyama kungabi indaba zalutho. Kuzabe yinto enkulu kakhulu leyo nxa ukuthi kakhulukazi uBiden nxa engena engasondela atshengisele ukuthi uya bambanisa ilizwe, uyabambanisa abantu beMelika njalo uyabathembisa ukuthi mhlambe usengadonsa kangcono kulalokho obekade kusenziwa nguTrump. So ukungandlondlobali kuhle komnotho kuzadlala indima enkulu kakhulu kulolu khetho. Kodwa njalo ke lokubambanisa isizwe saseMelika kuzadlala indima enkulu njalo, okuyikho engibona ingathi kuza kwenza ukuthi uTrump alahlekelwe kakhulu ngamavoti, okuza kwenza ukuthi amathuba akhe ukuthi anqobe lolu khetho afiphale.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sethe siyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Indlala ibikwa isidla uBhedu emangweni weMathebelele South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.